abaku VOA indebele amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe
kuStudio 7 Air Voice of America sisakaza seWashington DC. Hola mgela kuStudio 7 ngomgqibelo mhla ka 25/2019 ngoFrancis Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje
ya kumanda tanki ya kutasa mwetolu mwogula wa hitu ya mkawo international airport mwogulu misi wa mabasi ya za tola usuli mwako mabasi la watuwa manjweza mwke mwagazu uonje mwte baisha na mwetuta mwema airport asu gila hitu kutuolu mwogula wa hitu kapatila kano mwenaiti ya airport
yes tumbusika mwuyu Dr. Tumiso Tabengo opo pelewele kinya mwole statu sika ngelelo ufika izimbabwe kusasa ngesonto abeza pubati abalesifiso sokuzwa kwamikela iqhaweleli enkundleni yendizamtshina kulamabhasi azathwala umuntu wonke.
In order for us to transform this country, the main agenda must be to transform the past. This is why this Congress has to focus on four critical issues.
Ukuze silethe inguquko elizweni kumele siguqule ibandla lethu. Kumele sichiyane lomkhuba okungemukeli abantu esiphikisana labo.
Umkhokeli we-MDC Mnumzana Nelson Jamisa namhla ukhuthaze amalunga ebandla lakhe ukuthi emukele abantu abangavumelani lawo nemibono njalo achiyane lomkhuba wenzondano emhlanganeni wabo omkhulu owe-Congress owenzelwa eGweru.
I, Matamera Cyril Ramaphosa, swear that I will be faithful to the Republic of South Africa. So help me God.
Umkhokeli webandla le-African National Congress lakwele South Africa Mnumzana Cyril Ramaphosa lamhlanje ugcotshwe ukuqala umsebenzi wokukhokela lelo zwe okweminyaka eminye emihlanu elandelayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizo zizwa kulo msakazo. Abebandla lezaphu sebethule umbiko okwazisa ukuba isidumbu sikamoyo uDr. Tumiso Tabengwa obhubhelekwele eKenya ngolesithathu sizafika eZimbabwe kusasa ngesonto. Siqale sedlula kwele South Africa. Umqondisi ubona ngokwethulwa kwemibiko kulelo bandla uMnumzana Patrick Ndlovu utshele iStudio 7 ukubana sebehlale phansi njengebandla bemanyenela bemuli baqoqa ukuba kube lamabhasi azathwala abantu abaza kuyahlangabeza umkhokheli wabo enkundleni yendizamtshina yakubulawayo ozalethwa yindizamtshina efika ngabo 12 emini.
Ihlangene National Executive Committee ngapha namuhla. Lokho wabhubhayo ukomanda bengibahlangana kodwa namhla kuhlangene ngihlanganisa le-LPC wafakwa ama-committee of protocol o-logistics ne-transport kodwa yena isidumbu sikakomanda siyafika kusasa ngo-12 wobulawa yejoshua mkawo international airport sokulungisiwe amabhasi azathwala ozulu sananzelela ukuthi angabe ngikhokheli zaphu kodwa udabengwa kube ngumuntu wezimbabwe kube ngumuntu wabantu bephila nabantu kubhizinesi bephila nabantu emachechi ama-foundation ehlukeneyo ngakho amabhasi lawa so bantu bezaphu kuphela ngakazulu wonke ukuthi bayehlangana bethu udabengwa e-airport asukela esitoli kobulawa ekapati laphana ngo-9 esiya e-airport ngoba isidumbu siyabe sizophumula kodwa kusale kuphelelwa ama-memorial services.
Abemuli bona sebefikile abantwana kade kuthiwa abakafiki izolo
basendleleni njengoba bevele emhlabeni wonke inkulu imbula kodabengwa basendleleni abanye bayaqala nje ukufika nje yamthiwa namuhla ngoba sokwenziwe le komiti ehlanganisela abemuli labezaphu ukuthi ama-efforts akhona abe-coordinated njengoba tengumuntu wabantu but basendleleni abemuli abanye sebefikile oret nalapha ngikhulumela ngisohlangothini lephathi.
Abakahulumende-ke bona lisebenza labo
bafikile izolo abagoqela u-deputy minister Mathe Matanda u-minister wobulawayo wafika nogogo u-Angeline Masipashi ukuthi bale mzamo abayenzayo khona ngale okwe-process yohulumende abe yi-national hero nxa bezavumelana benze umqondo oyisinqubo abasithathayo hhayi bamukelekile ukuthi babe bazosebenza lani project na right kawe vile gele tu animele tu kuzo kuri dao tu mizo li kawe awala mtongo wazi kiti mizo li kawe
ukusuka ke e South Africa lenzile na amalungisele
ule committee kona ngale ezapu ulungisele ile njalo imemorial service kona ngale e South Africa ngenxa nje yomsebenzi lo sokuvuliwe ibhule lana okuthiwa i-condolence book ikhona ikopi e-South Africa, ikhona ikopi iyabiseHarare lapho kobulawayo kulamakopi amabili, ikhona endlini ikhona ngale unumber 39 Diamond Road e-Four Winds, ikhona futhi ikopi ehofisini yezaphu unumber 8 Third Avenue e-Northern kobulawayo. So abantu bakhululekile ukuthi bangafika bazokhala endaweni zona lezi nxa besabambekile ngesikhathi. Umuntu kaZulu kabulawayo uZulu kabuye wonke behlangabeza ukomanda wethu amabhasi osewezaphu amabhasi kaZulu amabandla wonke akhululekile ngabe ngazombangezwe ngabe amabandla esonto ngabe nje kuyisakhamuzi sakobulawayo wonke umuntu yazi ukhululekile nje futhi abese wabukela udabeni.
Mnumzana Patrick Ndlovu umqondisi obona ngokwethulwa kwemibiko ebandleni lezaphu. Kunjalo nje izakhamuzi zasezansi emandebeleni zikhala ezimathonsi kulandela ukubhubha kuka Dr. Dumiso Dabengwa obengumkhokheli webandla lezaphu. Walbert Ncube weStudio 7 usipha lolu daba.
Iningi lithi limadolo nzima kulandela imfa yomkhokheli webandla lezaphu uDr. Dumiso Dabengwa yena obhubhele kwele Kenya ngolwesine esendleleni yokuza ekhaya esuka kwele India lapho akade selatshwa khona. UZulu uthi uDabengwa wendoda emadodeni njengabasebenza gadalala ukuze ilizwe leZimbabwe lithole uzibuze. Umnumzana Fikson Msayeko Siziba wedema kwaMzimoni uthi balahlekelwe kakhulu.
Silokukhala kakhulu ngokusishiya kwakhe ubaba uDabengwa. Ngokumazi kwethu thina uDabengwa yindoda esebenze kakhulu njalo yindoda emadodeni adile sibindi. Ibe yindoda shortly engathi yindoda ekhuluma iqiniso engafuni ukungunguza into lapho ingayisiyo ayenze ethi into enhle yinini. Silokulahlekelwa kakhulu thina singumthwakazi lapha.
Umnumzana Stanford Nkala ukansila kaward 1 emagedleni uthi isabelo semandebeleni silahlekelwe liqhawe ebelimela induba zabo.
Ngathi kakhulu thina njengabantu bemandebeleni ngapha silahlekele kakhulu ngoba eqinisweni ngomunye wabantu akade besele abasebenza lo nkomo kakhulu mhlawumbe ngathi obezwisisa isimo semathebeleni so silahlekelwe kakhulu kakhulu.
Umnumzana Gabriel Moyo owemawane uthi uDabengwa liqhawe lesizwe okungela ukuthandabuza njalo akekho ofana laye.
Iqhawe uDabengwa bakithi wahamba unkomo sathi ngabona sesiselele uDabengwa. UDabengwa laye selandile eyi into yobuhlungu kakhulu akusele omunye futhi okazapho oseleyo obele mbali njengoDabengwa. UDabengwa ube yindoda sivi sasala laphana ukubhubha kukalookout Masuku bebotshe bonke bebotshelwe izikhali namhlanje laye selandile uDabengwa ubathi sithi lala ngokuthula qhawe leZimbabwe.
Unkosikazi Grace Nuku yisakhamuzi seHalisupi njalo ngomunye wabalwa impi yenkululeko ekubuto leZipra elalikhokhelwa ngumuyi. Uthi udabukile kakhulu.
Sibuhlungu ngokhomanda wethu osehambile inkokheli yethu. Sibelelwe yilifu elimnyama ehamba ubaba lo thina ebesimthembile. Ngesiza kuthini kodwa sinethemba lokuthi hatshi usifundisile wasitshela njalo nangesifiso sakhe yena abefisa ngaso ukuba nangabe umuntu wonke yakhululeka ngoba sisilwa empini sasilwela ukuthi abantu bakhululeke sasingakhululi umuntu oyi-one.
Isikhulumeli semuli umnumzana Sijabuliso Dabengwa uthi isidumbu sikaDabengwa sikhangelela ukuthi sifike kusasemini ngehola lethumi lambili egcekeni lendizamtshina kobulawayo. Ngimele umsakazi weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngingu-Albert Ncube.
Okay.
belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimxoxo ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930 6065 15460 la ku 13860 kilohertz.
Umnumzana Nelson Chamisa, umkhokheli we-MDC, ukhuthaze amalunga ebandla lakhe ukuthi emukele abantu abangavumelani lawo ngemibono njalo achiyane lo mkhuba wenzondano. Lapho-ke bekhuluma emhlanganweni webandla lakhe ukukhetha inkokheli entsha omkhulu owe-Congress oqutshelwa edolobheni laseGweru. Umnumzana Chamisa uthe uqakathekile ukuthi amalunga ebandla lakhe asebenze lo muntu wonke jikelele ekwakhiweni kwelizwe leZimbabwe. Usole umongameli Nelson Emmerson Mnangagwa isithi ukhanya engafuni ukukhulumisana laye ukuze kulungisiswe inkinga ezibhekane lelizwe kwezombusazwe lakwezenotho okungamanga kuhle. Umhlangano lo ungenwe zinkulungwane lenkulungwane zabantu ezigoqela umnumzana Bob Wine, inkokheli webandla eliphikisela kwele Uganda lenduna yintaba zinduna uChief Nhlala Yamangwe Ndiweni. Kusiyatshona ilanga ibandla leli beselikhethe inkokeli yalo yogatsha lwabasakhulayo entsha kuphela. Umnumzana Tererai Obeyisithole nguye osengumgcini sihlalo njalo engunobhala jikelele walolu gatsha ngumnumzana Gift Ostalos Siziba. Asizweni umnumzana Chamisa ekhuluma kulo mhlangano.
In order for us to transform this country, the main agenda must be to transform the party. This is why this Congress has to focus on four critical issues.
Ukuze silethe inguquko elizweni, kumele siguqule ibandla lethu. Kumele sichiyane lomkhuba okungemukeli abantu esiphikisana labo. Kumele sichiyane lenzondano lokuthukana kanye lomkhuba wokuthenga amavoti. Kumele sakhe ingatsha zebandla eziqinileyo ezizakwenza sinqobe kukhetho. Kumele sitshintshe amaqhinga ethu. Izanu isisiqilibezele kwenela. Ngeke siqhubeke singena kukhetho sikwazi ukuthi sizaqilibezelwa. Yikuhlanya lokho.
And expect different results is called insanity.
Umnumzana Nelson Chamisa obekhuluma emhlanganeni we-MDC National Congress ogqitshwa kusasa edolobheni leGweru. Untungameli Nkomo uxoxe lokhethwe kuba ngunobhala jikelele wabasakhulayo be-MDC umnumzana Gift Ostalos Siziba, yena-ke uthi uyathokoza ngokukhethwa kwakhe.
Okokuqala ngithanda ukubonga ke inhlanganiso yethu ikakhulu i-commission ngokuncedisa ukubana sibe lokhetho one lokuthula, okwesibili njalo elingathi welu-free and fair. Ngathi mina sinike kwenye ilevu mayelana le ndaba ye-freeness ne-fairness ye-process, ngoba wonke umuntu ubona i-process iqala eziyaphela isegcekeni kulabantu intatheni izindaba bebona berekhoda. Lokhu yikho okokuqala engifuna ukubonga. Ngizwa kakhulu ukuthi lo mthwalo ikakhulu kathesi ukuthi i-euphoria election system sesikhangelane-ke nalapho esifika khona njengenhlanganiso yamayouth njalo njenge-province ye-Democratic Change jikelele.
Ubaba Chamisa, sizwe ekhuthaza ukubana njengebandla kumele lamukele abanye abantu lanxa lingaboni ngasolinye. Wakhuluma njalo ukubana kumele lisebenze gadalala limanyanise abantu. Likwamukele njani lokhu njengabasakhulayo?
Hayi, sikwamukele kakhulu ngenxa yokuthi-ke olunye uhlelo esilalo yokuthintsha yikuguqula inhlanganiso yethu mayelana nendaba zekhawusha ukwenza kwezinto. Ngenye yezinto ofanele siyikhangele kathesi namuhla lakusasa sikhangele indaba zekhawusha ukuthi kuyini esingafuni ukutshintsha endabeni yokwenza kwethu izinto njengabatsha. Kodwa khonokho akusho ukuthi sizabe sishiya abantu abalendlebe eziphaphayo nemilomo emide akuthi bengabuya-ke enhlanganiseni zethu beqaza ukukhuluma izinto ezingayisizo.
Umnumzana Gift Ostalos Siziba ngunobhala jikelele wabasakhulayo be-MDC omutsha ubekhuluma ecingweni lapho lo Ntungameli Nkomo owe-Studio 7.
Oh, my God.
Umkhokheli webandla le-African National Congress, ANC, liyakwele South Africa, uMnumzana Cyril Ramaphosa, lamhlanje ugcotshwe ukuqala umsebenzi wokukhokhela lelo zwe okweminyaka emihlanu elandelayo. Emkhosini ongenwe zinkokheli ezimbalwa ukugoqela umongameli Emmerson Mnangagwa weZimbabwe, owenzelwe edolobheni le-Pretoria, uBenedict Nhlapo usipha lolu daba.
Matamera Cyril Ramaphosa swear that I will be faithful to the Republic of South Africa. So help me God.
Bekukhala uvuvuzela inkwelo imipululu lenganuni zenhlonipho ngesikhathi uMongameli Ramaphosa ethatha izifungo zakhe zokukhokhela eleSouth Africa. UMnumzana Saddam Mage odabuka eLimpopo ngomunye wabebethabebe emanzi te ngemva kokugcotshwa kukaMnumzana Ramaphosa.
Ngijabule kakhulu ukuba part of the issue. Ramaphosa, alright, izokusapota sithi long live uRamaphosa. Siyakuthanda, will support you. Viva South Africa, viva.
AbeZimbabwe labo bahlanganyele kule ntokozo. Omeli bandla leMDC Alliance kwele South Africa uMnumzana Austin Moyo uthi kubathokozise kakhulu ukubona kugcotshwa umongameli ungela kudonselana lamabandla aphikisayo.
Ngithatha leli thuba ukuthi ngenzele amhlophe upresident osenikezwe isitulo esigcwele. Le team i-team eqine kakhulu kabe ukuthi izothatha iSouth Africa iyise phambili.
Ukugcotshwa kwaRamaphosa lokhu kulandela kunqoba kwebandla lakhe ekhethweni oluqhutshwe ekuqaleni kwanale nyanga. Emkhosini lo oqhutshelwe enkundleni Loftus Versfeld ePretoria bekule nkokheli zamazwe amaningi ogoqela lo mongameli Emmerson Mnangagwa yena ofike kwele South Africa izolo. Inkundla ibigcwele phambi kanti izinkulungwane zabantu elizweni jikelele bezibukela lo mkhosi endaweni ebeyilungiselwe lokho. Lo mkhosi uphethwe ngemiculo lemigido abantu besethula injabulo yabo. Melusuno 7 Johannesburg kwele South Africa. Ngingu Benedict Nhlapo.
Namhlanje lusuku lwesibili lombukiso wezamabhizimusi lokuzilibazisa kwabeZimbabwe asebehlala kwele Melika oweZim Expo 2019 owenzelwa eChicago khonapha eMelika. Osomabhizimusi labantu abazimeleyo bodwa babukisa impahla echiyeneyo njalo kuphekwe lokudla kwesintu. Namhlanje ntambama kuzakwenziwa umncintiswano wokudinga intombazana eyisiqamulamayezi enhle ukwedlula zonke okaMiss Zimbabwe USA. Ngakwelinye icele lokhu betholiswa amaphepha okuzalwa lawo okuhambisa ama-passports abangelawo kuhlelo olwenziwa ngabesigodlo someli weZimbabwe kwele Melika. UGibbs Dube weStudio 7 ukhona ngale ngaseChicago embukisweni lo. Wothi siza ukuthi usiphatheleni. Siyakwamukela kuhlelo Gibbs.
Ye, so ke wothi ke ngiditshele ukuthi kwenzakalani. Kona manje, namhlanje uZim Expo. Okwamanje ke kugcwele pam lapho kulungiswa khona ama-passports lama-birth certificates. Lapho ke isigodlo seMelika esilande uZulu ukuthi sizekwethula ukuthi kumele abantu bathole incwadi lezi. Singathi abantu bathabe kunye okumangalisayo. Ungamangala nxa ubabona befika khonapha nje bekuhotela umuntu engena abobotheke ezephuma. Kuzathi ke njengokutsho kwa-PJ uMiss Zimbabwe ukuthi kudingwa ke ikamula mayezi. Namhlanje so siyabona ukuthi kulamantombazana engathi nje isithiya ngalombili ababencintisa kumncintiswano lo. Khanya sibili hayi bavukeka sibili njalo ngabantu abakhaliphileyo abanye bangikhona-ke balezicoco ezithize kwezemfundo njalo bazi okuningi xa sesikhuluma-ke okwama-skills abo. Kuzobuya ukudla lapha itapuchiye PJ lami ngikhuluma nje ngikhetha ukudla amangqina nje lokunye okuthiyeneyo isitshwane silombhida into ezinjalo. Siyabona ke izolo ebusuku bekulethwe umncintiswano wabo DJ lapho kunqobe khona amajaha amabili avela eCanada okungani kumnandi kakhulu. Le business dinner yenziwe sibili abantu bashintshana abakutshintshanayo babukisi batshelana ukuthi xa ufuna ukuthi uyevula ibhizimusi kwele Zimbabwe kumele wenzeni into ezinjalo. Ye ungani kunjalo kunamanje phije
ye khona abavele babuyileyo ukuzobona lumbukiso baningi okungakanani?
Abantu baningi, yazi ngimangele lami ngifika lapha ngithole ukuthi kulabantu beZimbabwe baningi kangaka bakhuluma indima ezithiyeneyo kakhulu. Nxa ungababona sehlezi omunye abuza ngesiNdebele, omunye aphendule ngesiShona, omunye abuze ngesikhiwa, omunye aphendule ngesiNdebele. Kube njalo nje, ayisiyo nto esingathi ngiyakudlala le, yinto yokuthi abanye besezilibazisa banje khonoko kuthiwa i-social networking. Ungani sibili baningi okwamagama, njalo nxa ubakhangele sibili bale ngqondo yokuthi kambe iZimbabwe izakhululeka yini, kumbe ngithi kambe iZimbabwe bangabuyela yini ekhaya nxa ukuthi kungasela hlupho lolu abantu ababhekane lalo. Kodwa-ke baleqiniso ukuthi ngelilanga baza buyela ekhaya. So bengikhuluma labanye ababili lapha besithi bona batholana khonapha ezim-expo ukuthi kwakulijaha lentombazana kuthe kodwa-ke izim-expo bathandana kathe sibashadile sibili. So kuyabukeka kakhulu lokho kulapha.
Ye uzaletha-ke ingxoxo yabo.
Ye ingxoxo yabo zokuthi ngoba kade bengazani bathi hayi ukuthi bekhulume kakhulu ngakho babebona zani bazitshengisela bona. So bathi bengazani bazitshengisa kodwa bona zani kuyakhulumeka labo zabancenga futhi sikhulume sibone singakwenza.
Ye uphela nini umlumbukiso?
Umbukiso lo PJ uphela kusasa. Kusasa kule nguqu sibili kuyabe kufiwa. Ngizokuthi abanye bangifuna la muntu ingene inqanda le number 9 oyini iqembu ngazi kumi bhola nsalazi kodwa nsala sure. Kodwa uThulani Biyancube uyabe khona zamgubula phela ucaptain weqembu le Highlanders. Khona zana bebe khona Jibilika. Lo jaha othwa ngu Lawrence Dube bengidlala kathesi. Xoxa nje ukuthi yena uyabe senzani. Uthi uyabe dlala u number 6 weqembu le Indiana. Lapha uyabe shaya khona kusibili kuzwele kulokho kuthiwa yi midfield. Kuzobuya-ke lokudla kuyabe kuningi kakhulu njalo kuvukiswa lempahla kwakusegcekeni sibili abantu bekholisa kakhulu PJ. So umbukiso lo ugqitshwa-ke kusasa ntambama.
Hayi siyabonga ungephuka unyawo.
Hayi ngisoze ngephuke ngizazama ukuthi ngithinga ama-shooters uyabona ukuthi nxa banganiki i-penalty bona niyinto engayihlosa.
Kulungile siyabonga.
PJ.
Ye siyabonga kakhulu uGibbs Dube owe-Studio 7 yena-ke osembukiseni weZim Expo eChicago. Lo umsakazo we-Studio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America ese-Washington DC lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 1360 Lagu 15460 kHz ku shortwave. AbeZimbabwe bamanyene lamanye amazwe umhlaba ikunanzeni ilanga lezwekazi leAfrika. EleAfrica Day lamhlanje kuthakazelelwa intuthuko esibe khona kuleli zwekazi kukhangelwe lenkinga elibhekane lazo ngenhloso yokucebisana ngeziqondiso zokumele kwenziwe ukuze lithuthuke. UGibson Bebe usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ilanga lanamhlanje ngelokunanza iminyaka engamachumi amahlanu lasithupha 56 yokubunjwa kwenhlanganiso ye-Organization of African Unity OAU yazoguqula ibizo ngomnyaka ka-2002 isibizo ngokuthi i-African Union AU. Inhloso yalumanyano wobunjwa wawungokukhuthaza lokuncedisa impi zenkululeko emazweni ayephansi kombuso wabakhuquluzi benotho. Ngemva kokukhululwa kweSouth Africa yaguqulwa inhloso isingeyokumanyanisa amazwe ayeAfrika kukhangelelwe ezombusazwe ukulamula impi zomdeni kanye lokuvulelana amasango kwezokuthengiselana lokuthuthukisa ezomnotho. Kodwa lezi nhlelo zibikwa zibhekane lenkinga ezishiyeneyo ezibalisela ukungezwani kwenkokheli, ubuhwaba lenkohlakalo okuyikho osokwengeze ubuyanga kuzwekazi le-Afrika. Ilunga ledale lephalamende emela iWange Central umnumzana Fortune Molokeli uthi ilanga lanamhlanje limele linanzwe ngenkuthazo yenkokheli ye-Afrika ukuthi iqakathekise ukusebenzela abantu.
Namhla ilanga elikhulu kakhulukazi sithakazelela iAfrica Day. Siyathaba kakhulu ukuthi njengeZimbabwe singelinye lamazwe aseAfrica, sifisele iAfrica inhlanhla. Siyacela ukuthi neAfrica iqhubekele phambili iphumelela ikakhulu kwezombangazwe ezedemocracy. Sifisa ukuthi kube lenguquko indlela esikhokhelwa ngayo eAfrica, kube labakhokheli abasebenzela abantu ayikhona izisu zabo.
Abanye bayichayela ihlombe inhlanganiso yeAfrican Union vesithi isebenza gadalala ekukhululeni amazwe eAfrica akade esembusweni obuncindezeli wabelungu. Inkokheli ezifana labo Kwame Nkrumah, Julius Nyerere, Nelson Mandela, lo Joshua Mqauko Nkomo labanye zazinikela ukulwisana labancindezeli. Umnumzana Gutsi Gerede oyintatheli izindaba uthi inkokheli ezifana labo Thabo Mbeki owe-South Africa eyaletha inhlelo ze-African Renaissance nephathi lezinye kufuze zinconywe.
Eminyakeni edlule emlutshwana izwekazi le-Afrika bekuyilo ebekuthiwa thuthuka masinya emhlabeni lihamba nge-5% average growth. Konke lokhu siyabona ukuthi kuze ngenhlelo ezifana labo nephathi.
Kodwa abanye bathi loba ikhona intuthuko esibe khona ku-AU kube lamaphutha ewenzileyo aselethe ukudubeka kukaZulu emazweni abuswa ngocuku. Ingcwethi ecubungula ngezombusazwe umnumzana Pride Mkhono uthi African Union ikhanya ithwele nzima ukuthi ixazulule inkinga ezibhekane laleli zwekazi.
African Union AU sibona laphana itshintsha ivela ku Organization of African Union ngo-2003. Abantu African yonke bebekhangelela ukuthi ukutshintshwa kwayo lokhu kuzayenza ukuthi ibe lomqondo omutsha, umqondo wokuba ilungisise kwezenotho e-Africa, idemokrasi ihlale inzinze ibe lempande eziqinileyo e-Africa. Kodwa sibona ukuthi lokhu akusabanga njalo ngoba i-African Union sibona ukuthi i-Africa kathesi sokulokudubeka okunengi kakhulu esingathi i-poverty. Hatshi, iyehlulekile i-African Union ukulungisisa lokho.
I-Africa Day yalonyaka ize ngelanga ele-South Africa ligcoba umongameli Cyril Ramaphosa ukuba aqale umsebenzi ngemva kokhetho olwenziwe kulelo lizwe ngeviki edluleyo. Abanye bathi ukhetho lwe-South Africa ngalube yisibonelo esihle sendlela amazwe e-Afrika okumele aqhube ngayo ukhetho lwawo ngoba bekungela ukukhonona kwababandla akade encintisa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguGibson Bebe.
Yikudibana kuhlelo liphuma lendaba lishone lendaba igama nguNtungameli Nkomo. Lamhlanje sixoxa ngembali kababa uDumiso Dabengwa, yena obe ngumkhokheli webandla lezaphu njalo obhubhe kuliviki. Ngixoxa lowalwa impi yenkululeko ekuviyo leZibra njalo ephansi kwekhwapha likababa uDabengwa umnumzana Max Nkandla. Ngiyakwamukela kuhlelo baba uMkandla.
Hayi, siyabonga, linjani kodwa?
Hayi, siyaphila la ngenkathazo zikamdala lezibakithi.
Sithile ngesikhathi esibi uxokozele elizweni. Sithile sibili kwabudawengwa my commander uqhawe lesizwe elazilwelayo lazitshengisa ubungcithi balo.
Ye bakithi, uyatsho ukuba na ube ngukhomanda wakho ulahlekelwe kangakanani? Labantu beZimbabwe balahlekelwe kangakanani?
Silahlekelwe sibili kakhulu njengesizwe, silahlekelwe kakhulu okunye okumangalisayo. Ubhalile ibhuku lakhe liyangena kathi sisoliza ukubuya khona kathi sikusecuation. Ukhulumile yonke imbali yakhe yena ngokwakhe lento azisolayo nokubotshwa kwakhe konke. UDabengwa ngumuntu obepolite kakhulu edinga nje ukuthi isizwe sakhiwe siye phambili. Alubani uDabengwa bengaba noburaf uyathi phuma ejele uDabengwa ehlebize elintshi. It's very bad into eyayisenziwa yizami. I-devolution le kade imemethela kangaka kusengubani ozayisale ikhankasela.
Ube ngukhomanda onjani ngesibindi ubaba uDabengwa?
UDabengwa was a good commander. ephethe intelligence yonke nje bengu advisor onkulu kubo lookout omasuku labo nguye bephethe ama strategies lokukhombela ukuthi sithanxa sesibuya ngalindlela siwikhwenwa ngapi sichayelwa ngapi kwangkhona sinyenyela singapi lokuthiwa khona yi surprise attack e ambush.
Siyambonga ke uNtungameli Nkomo ngalolu hlelo. Sesifike emaphethelweni ohlelo lethu lalamhlanje olivalelisayo ngupresident Jeremiah.